kulento ezingcono okumele sibe sizi addressa njengelizwe. Indaba ye transport ngingakutshela ukuthi yizo ezinye zezinto esikhangelele ukuthi abantu bebe impilo kahle. Ama school fees abantu bahambe esikolo, imbadalo ezibhadalwa abantwana besikolo, abazali bayehluleka u afford ama school fees. Yizo ezinye zezinto eziqakathekileyo ezokuthi abontanga bezanu-PF nxa babezama ukuthi bekhulumisane nomongameli wabo u-Emmanuel Mnangagwa, yizo ezinye zezinto abekumele beke behamba besiyambonisa ukuthi president sokulo hlupho lolu lalolu singakulungisisa njani. Kodwa akukho okunye abakwaziyo, abakwaziyo ngokudlakela, abakwaziyo ngokuthi i-triple C yenze lokhu. Bona kodwa bayeyibo abasemahofisini labangena ngenkani bakhona, kodwa akula nto abayenzileyo kuze kufike lesi sikhathi sesiyafika kwamanye ama-elections. Ama-situations abantu asesiba worse. Akula ntuthuko esingayikhangelela kuZANU-PF ngoba iminyaka engu-5 yonke bebelayo besenza umathanda betshontsha izimali abantu bedubeka.
Nina njengabatsha bebandla le-CCC libone ngani kuyini okungaqeda uhlupho oluselizweni kwezomnotho la kwezombusazo?
Thina njengabatsha abaku-CCC kulula kakhulu ama policies wethu esiwafakileyo la ku manifesto zethu nje I think like labona liyananzelela umongameli wethu sisenza ama rallies before sisiya kukhetho olama by elections mhla ka 26 March. Upresident ubehamba nje ekufaka okusegcekeni ukuthi thina nxa singena kuhulumende into zokuqala kumele sizilungisise, abantu bethole imisebenzi, ama party deployees esiyabe sibahambisile ukuthi bekhokhela abantu kumaparlamenti lama-councillors kumele bephenduke ebantwini ngoba bakhokhela abantu. Abantu bebekwazi ukuthi yikuyini okwenziwa ngu-councillor, yikuyini okwenziwa nge-MP. Ukuthi kube lentuthuko eZimbabwe kumele kukhitshwe amasela wonke atshontshayo, atshontshe izimali. Yisituation yokuthi ama-problems esilawo njengabantwana beZimbabwe abangelwa yi-corruption eyokuthi izimali azihanjiswa kuhle, izimali ziyatshontshwa zisetshenziswa ngama-individuals bebenefitha behambisa abantwana babezikolo kwamanye amazwe. Thina abantwana bethu babelapha eZimbabwe bedubeka singelayo le mali ekwanayo ukuthi sibahambise ezikolo. Ungahamba kathesi ezibhedlela akula mithi, imigwaqo ifile, akula manzi, amagetsi ayahamba. I-transport ngengakhuluma ngayo, abantu bayagada amabhasi beze bemelele kuze kuyefike ebusuku. Begcine bebanjwe inkunzi abantu, liyabona ukuthi lama-accidents aba maningi. Konke lokhu asizozinto esingazikhangelela ebantwini akade bebusa sebele 40 years besembusweni, belokhu bebuya bebuyela ebantwini besithi besicela lisivotele sisalenzela lokhu. Abantu beZimbabwe badiniwe, abantu beZimbabwe sebekhathele, bayakwazi ukuziphatha kahle. Liyananzelela ukuthi especially kobulawayo lapha ngingakade lilandela i-voter registration, siregiste kakhulu abaningi ama-youth abayibo abakwaziyo ukuthi ikusasa labo bafunani, ikusasa labo liyangaphi. Sebekhathele abantwana ngokukhokhelwa ngabadala, abadala laba sekumele beyihlale emaplazini begcime inkomo zabo khona ngale. Engingakukhuthaza even labontanga ukuthi ngo-2023 umuntu wonke kasume esiyavota. Liyananzelela even laseGoli, umfowethu Elvis Nyathi wabulawa eGoli ngale, babulawa everyday eGoli ngale, abantu abasafunakali and iningi lethu lihambile lihlale eGoli khona ngale. So into eqakathekileyo especially sisiya ku-2023 ukuthi asisukume nini ngobuningi bethu sonke njengama-youth, badala bonke, liyakwazi ukuthi impilo inzima eZimbabwe siyevota,